Iningi labomama bemathetheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye kwanda ukuze baziphilise nemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama abaqoqele Studio 7 bathi impilo eziqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuthulela kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthelezela, kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezi nhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-projects esilawo sibili abembalwa, ikhona ngapha eNdandokazini, ikhona ngapha eBamba Zonke, laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi. Inkomo walazo zisilawo vele amanzi okunatha, labantu abasilawo sesithiwa izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo, kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande lezi zisiza ngoba besikwanisa ukuthi zathi sikhathane thina sodwa, nginganika omunye imbheda ethize, siyabe sincedisana ezithelelisa la mithelela, singathengisa kuze ukuthi lathi siphanane ukuthengisa ukuthayelana nokuthayela amadlaba. Sendlala sizima kakhulu.
Inkokheli yesigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamon Ndlovu usobhuku emasholomoshi uthi idamu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulobunzima nje libona, akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seseke zenze njani. La bantu ade bephila ngalo le damu sekulobunzima la. So sesifena silindile ukuthi inkomo singazingasanathi khona ngoba vela amanzi asegqunjezele ludaka. Sokuthi ubuzima obukhona ukuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sibili lapha akusela nto e-right, kuphunguka isizivo. So kungamanzi okuncinci sogqunjezele ludaka, sesicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwa ngukhansila kawa 2 esigabeni lesi, uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu, odwa ukumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu, ingadi bezike zibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisi ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana o-school fees, labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapho abantwana abaningi abasabhadala i-school fees. Kulobunzima kakhulu, singakhangela sibili, hayi kudonswa nzima kakhulu. Kanti-ke zena sezingathi bezincedise ukuthi omama bathengise babhadale i-school fees, bathenge nje le mfanelo zendlini zenezo ezidingakalayo.
Uhulumende uthi kumele kuvuselele izivande eziningi izululingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke, kwasekudala ukuthi ingcwethu kwezokulima kugatsha lukahulumende ole-Agritech zikhuthaze abalimi kulo mhlubulo futhi bagqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.